Udokotela Solwayo Ngwenya wesibhedlela sempilo Central Hospital kobulawayo usesungule uhlelo lokunxusa abafuna usizo lokuhlinzwa kwabantwana labadala abalobulili obungacaciyo emanyene labanye odokotela. Okwamanje abangafuna lolo sizo bayamenywa ukuthi bazobhalisela ukuhlolwa lokuhlinzwa ethi abantu sebeqalile ukubhalisa.
Namhla besikhuluma ngendaba le abantwana abazalwa kungakhanya ukuthi izitho zabo ngezani, izitho zamankazana yini kumbe izitho zabafana. Ngiyaxolisa kakhulu abanye babethi incukubili kodwa sogama elihle le. Abantwana laba kumele ukuthi babuye bazobhalisa impilo ngoba sifuna ukubancedisa sibili.
Wengeze ethi ngokuya kwesikhathi umuntu ozalwa elalesi simo kudala umkhuhlane wemvukuzane lapho esekhulile.
Lezi zitho njengokuthi izitho zikababa emuntwini nxa zitholakala ziphakathi kwesisu ziyayenza ukuthi umuntu abe lemvukuzane esesengumuntu omncane khonapho kuminyaka amachumi amahlanu kusengama.
Olwela amalungelo abantu abalobulili obungacaciyo, umqondisi we-Intersex Advocacy Trust Zimbabwe, uMalume Ngwenya, uthi luhlelo oluhle kodwa ngakwelinye icele lungaluhlanga. Ethi kuqakathekile ukuba iziphathamandla zesibhedlela zikhulumisane labo njalo aziyeke abantwana bakhule bazikhethele ukuthi ungumuntu oyini.
Uhlelo lesiluzwileyo olwamadokotela empilo luhlelo luhle kodwa lungalohlanga. Thina njengenhlanganiso besikhuthaza kakhulu ukuthi wayi kungabi lesikhathi esinikezwa bona abantwana ukuthi umntwana afike esikhathini sakhe sokuthi uyakwanisa ukuthi azikhethele ukuthi yena ungumuntu onjani oyisima njani. Ngoba into esikhathini esiningi sizathola ukuthi umntwana engakhethelwa ukuthi abe ngumntwana onjani phambilina kusuka futhi bese kusiba lezinye inhlupho futhi ezihluphe abazali umntwana engasayikho lokho abazali abebemcabangela ukuthi abe yikho khona. So besikhuthaza kakhulu ukuthi ngabe siyahlangana lamadokotela lawa khulumisane sibonisane ukuthi kube lesikhathi sonesene sinikezwane umntwana azakhule la afike esikhathini sokuthi khathesi sezibona ukuthi ngingumuntu oyini.
Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zobulili lokulwela amalungelo ecansi e-Voice of the Voiceless, uMiles Moyo uthi sebezwile ngalolu hlelo kodwa abajabuliswa ngamanye amabala alesi simemezelo ngoba alobandlululo.
Inkinga yikuthi ngingathi amabala abawasebenzisile ukuthi restoration to normalcy sekungani abantu abazelwe bezincukubili kumbe intersex ngabantu abangekho normal ngani kulento erongu ngabo okumele ilungise ukuthi akukho njalo. Njalo i-assumption naleyo ukuthi wonke umuntu ufuna ukulungisa njalo kumele alungise ayiqondanga. Bona kuqakathekile ukuthi nga odokotela laba baqale bekhulumisane labantu aba-intersex before beyenza izinqumo zinalezo ukuthi kumele balungiswe.
Udokotela Ngwenya uchaze ukuba yena labanye bakhe baqale lolu hlelo benanzelela ukuqansa kwenani labantu abeza esibhedlela sebelemvukuzane esidle ingaphakathi okudlulise amalawulo njalo inengi labo ngabalobulili obungacaciyo. EZimbabwe inani labantu abazalwa belobulili obungacaciyo alaziwa ngoba isisekelo sombuso welizwe sicalwa ngokuncindezela amalungelo abo njalo lohulumende kasekeli amalungelo abo ezemacansini. Udokotela Ngwenya usole abazali abagcina abantwana emakhaya bengaphenduki labo esibhedlela ukuthi bazokwelatshwa kusasemasinya kodwa beza labantwana laba sebekhulelwe imvukuzane yangaphakathi ikakhulu ezitho zensitha. Uchaze ukuthi abantwana abancane labadala abakhulu bazakwelatshwa mahala kuthi abanye abavele behlawula esibhedlela bazahlawula kuthi abanye uma kusenza badingelwe usizo.
Uhlelo lwethu lokuthi sincede abantu abalabantwana abangakhanyiyo ukuthi becace kuhle ukuthi ngabafana kumbe ngamankazana luyaphambili. Namhla besihlola abantu sibakhangela kufika abantu abajiyagalolunye. Kade kumele ukuthi kubuye abanye pho abantu abasayenela ngokubuya ngendaba zokuhlutshwa i-transport. abantu bafuna uncedo baphakathi bobunzima bokuthi abantwana bayakhula ngabakwazi ukuthi kumbe ngamakazana kumbe ngabafana. Lolu luhlelo esifisa ukuthi njengoba kade lungayenzakali ndawo lapha phakathi kwelizwe leni leZimbabwe, abantu bazazuza uncedo.
Kusukela ngesonto mhla ka 16 Nhlangula, abantu abedlula abalithumi sebethe baqala ukuthola usizo, abanye lokho bebhalisa ukuthola usizo esibhedlela sempilo ukuze bahlolwe kubonakale ukuba bengaphiwa sizo bani. Ngimele iStudio 7 yokubulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.